sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 19 kuMpandula 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje. Uhlangothi lwezempela kahle luthi kulomuntu obuleyo umkhuhlane weCOVID-19 izolofa eZimbabwe.
Nanje lapho sihamba khona lanxa umasikulaya kwansi ukuthatha umkhuhlane.
Umele eZimbabwe kweMelika uthi uhulumende wakhe uzahlolisisa indlela amanye amazwe aqhuba ngayo i-diaspora vote. Bayakhala abantu kulandela ukubhubha kukameya weJohannesburg olomzali odabuka eZimbabwe.
NgoLwesithathu yena lobo kumele sibe lomhlangano lomeya.
Abalahlekelwa izihlobo ukuze kudutshulwe abantu eZimbabwe ngamasotsha ngomnyaka ka-2018 bathi abangatholi uncedo kuhulumende kulandela ukwethulwa iMotlanthe Commission.
I would like government to compensate and we would like closure. We would like to know.
Asikahlawulwa nguhulumende, ngalahlekelwa yisihlobo.
Zalethulela izamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhlangothi lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu obulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo wathi abedlula ikhulu 107 bahlolwe batholakala belegciwane leCOVID-19. Luthi abantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4563 sebabulawa ngumkhuhlane lo selokhu waqhamuka eZimbabwe nyakenye. Abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lamashumi amabili 127,739 sebetholakale belegciwane leCOVID-19 kusukela ngombimbitho ngomnyaka ophelileyo. Unani leli sekwaphepha abafika inkulungwane ezilikhulu 120,263. Omunye wabaphepha kumkhuhlane lo ngunkosikazi Sihle Senkosi Mhlanga ohlala eLupane esabelweni seMathebeleni North.
Ngike ngahlanganela labantu efuna ngathi abaningi ngoba ngihlanganele lemingcwabo engafika embili kodwa ngiyakithi. Ngacina ngiyibambi COVID. Imaski bengilayo, sanitizer bengilayo, iy'nthwalo sezinzima, ngigulile ngakubona ukuthi kunzima. Bengiphela amandla ngingezwa ukuthi okubuhlungu kuyini, ebusuku ngitshayela ikhanda ngivaleke, ngigcine ngokufutha, ngifutha ngifake ilitshe emlilweni, ngibhoyile amanzi, bese ngithatha amanzi abhoyilayo lawana bese ngiwathele elitsheni. Bese ngifutha ngivale ngifuthe ngize ngigeleze ngibe manzi. Thwale nzima lokungithethe about 8 to 9 days. Ya ngigula iCOVID-19 ikhona. Abantu asinanzelele nini, sifake namamaski, nanzele lapho esihamba khona lanxa umaski ulayo akwanisa ukuthatha umkhuhlane ngenxa yokuthi uyabuyigqokela esilevini kwesi sikhathi uyabuyigqoke wangavale amakhala. Asinanzelele nini kakhulu COVID-19 kills.
Unkosikazi Sihle Senkosi Mhlanga uhlala eLupane esabelweni seMathebeleni North. Ubexoxa leStudio 7 eseDaluka. Kusenjalo, abantwana bedlula amakhulu amane 430 sebehlolwe batholakala belegciwane leCOVID-19 kusukela ngesikhathi kuvulwa izikolo. Uhulumende uthi bazama ngamandla wonke ukunqabela ukumemetheka kwegciwane leCOVID-19 ezikolo. Omele eZimbabwe kweMelika uthi uhulumende wakhe usahlolisisa ukwenziwa ngamanye amazwe avumela izizalwane zawo ukuba zivote zisemazweni atshiyeneyo. Wethule amazwi la ngesikhathi bekhala abadabuka eZimbabwe abafisa ukuba bevote kukhetho besemazweni abahlala khona. Umike Hobe usethulela lolu daba.
Abadabuka eZimbabwe abahlala endaweni ezitshiyeneyo kweMelika izolo benze umhlangano lomele ilizwe labo kweMelika kwa-ambassador Thaddeus Chifamba eSilver Spring esabelweni seMaryland. Ekhuluma ngezikhalazo zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ezigoqela ukuba bevote kukhetho lwelizwe besemazweni atshiyeneyo i-diaspora vote, uChifamba uthe uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usebenza gadalala ukuze alungise izikhalazo zabahlala emazweni.
They say the government approved the concept note to review the 2016 forest policy. The idea is to make sure that
uhulumende uzama ukuvuselela okumumethwe kugwalo lwe-diaspora policy. Sizama ukuba abantu baphatheke kunhlelo zokuvuselela ilizwe. Kulolu daba labafuna ukuba izizalwane zamazwe atshiyeneyo lwe-dual citizenship. Udaba lokuvota olwe-diaspora vote kanye lokutshala imali eZimbabwe. Bakhona abathakazelela ukuvota besemazweni atshiyeneyo. Sizama ukufunda kulokhu okwenziwa ngamanye amazwe uze senze kahle lokhu okuthiwa yi-diaspora vote.
But we want to be able to learn from best practices from other countries which facilitate diaspora voting.
Ekhuluma ngokuhlangana labadabuka eZimbabwe eSilver Spring, uChifamba osanda ukukhethwa nguhulumeni ukuba amele ilizwe kwele Melika uthe kuyajabulisa ukubona okwenziwa ngabahlala elizweni lele.
Oh, this was an awesome event. I mean, Zimbabweans can.
Lokhu ngiyakuthakazelela kakhulu, kuhle kakhulu lokhu.
Very joyful and very prayerful.
Ekhuluma emhlanganeni lo unkosikazi Dorcas Hobe obemele izalane zeZimbabwe ezihlala kwale Melika uthe ulethemba lokuthi uChifamba uzasebenza gadalala ukubona ukuthi ubudlelwano bakhe labadabuka eZimbabwe buzaqhubekela phambili.
Like in any home, when there is a father and a mother, there is stability. Themba ukuthi ngizasihlanganisa ngakuhle, uma sihlangana kuhle lapho esiba lenkinga khona sithemba ukuthi ambasada uzabukho.
Unkosikazi Aida Mayindize omunye obesemhlanganeni lo usekela okukhulunywa ngunkosikazi Hobe.
Mina ngibona kubakathekile and I am looking forward ukuthi this is not just for today. Siyakhangela ukuthi uza part of this community uzahlangana nathi. Siba lesikhathi zokuthi siyafelwa. We look for that comfort. So I'm hoping to ambassador now that he knows we are here. Sizabambana nathi everything okwenzakala.
Kulabanye abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Melika abatshengisele eNew York izolo ngesikhathi uChifamba esenza umhlangano labanye babo eSilver Spring. Bakhala ngokungavunyelwa ukuvota kukhetho besemazweni atshiyeneyo. Uhulumende uthi okwamanje kenelisa ukuvula indawo zokuvota emazweni ngenxa yezijeziso zenotho ezafakelwa abalandeli bebandla leSANU-PF njalo le mithetho engavumeli ukuba abasemazweni bevote belapho abahlala khona. Ngimele Studio 7 in Maryland, Gwele Melika, Ngu Mike Hobe.
Bakhinqa isililo kwele South Africa ngokubhubha kukameya wedolobho leJohannesburg uJolide Matongo olomzali odabuka eZimbabwe. Uthi uzokhumalo usipha lolu daba eJohannesburg kwele South Africa.
UMatongo ufele engozini yemota izolo ntambama. UMatongo uqede usuku lonke izolo eseSoweto. Lo mkhokheli webandla lakhe ele African National Congress njalo ngumongameli wakwele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa bekhankasela ukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi. Ngesikhathi amandla sebandla le-ANC uMnumzana Dada Murero utshela bezindaba ukuthi ngemva kwalo mkhankaso imota kaMatongo ingqikilane lenye ebizama ukuvika umuntu obeseqa umgwaqo. Umeya usho wabhubha ngaleso sikhathi kwathi onogada bakhe ababili lomtshayeli wemota engqikilanela yakhe bathwalelwa esibhedlela. URamaphosa wethule umbiko ethi wethukile njalo udabukile kakhulu ngokubhubha kukaMatongo. Abama bandla aphikisayo labo bethula amazwi enduduzo besithi kubhubhe indoda ebikhuthele kakhulu. Umkhokeli wenhlanganiso yabeZimbabwe kwele South Africa uMnumzana Nqabutho Mabena uthi badabukile kakhulu.
NgoLwesithathu yena lobo kumele sibe lomhlangano lomeya lapho akade bize khona izizalwane ezivela kwamanye amazwe bezikhangelele ukuthi sixoxisane ngendlela abantu ababuya kwamanye amazwe abaphethwe ngakhona eJohannesburg.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Nkosilathi Ncube.
Besile hope ukuthi lathi sihlala sishaywa lapha kuthiwa singabantu bokuza sizake sithole ukuphumula. Yebo kambe ungumSouth African kodwa ubezaba lakho ukuthi abe nguJoseph wethu.
Ukukhethwa kukaMatongo njengomeya kwavusa umsindo omkhulu enhlelweni zokuxhumana ku-social media. Iningi labantu lisola ibandla le-ANC ngokukhetha uMatongo besithi ngumuntu wokuza. Uyise udabuka eZimbabwe kuthi unina ngwakwele South Africa. UMatongo wazalelwa eSoweto. Ube nenyanga kuphela esesikhundleni sikameya wedolobho leJohannesburg. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngiwuThuso Khumalo.
Abalezi hlobo ezabulawa ngamasoja eZimbabwe bakhala ngokungatholi uncedo kuhulumende wakhuthazwa iCommission ebizwa ngokuthi Mokhlante Commission ukuba ikhathalele ababulawa libutho iHarare kusanda kwenziwa ukhetho ngomnyaka 2018. Kodwa uhulumende uthi kuningi asekwenzile kusukela ngaleso sikhathi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Ikomishini yayikhokhelwa ngumnumzana Halima Mohlante yathi kumele uhulumende abumbe ikomiti ezakhangela inswelo zabafelwa izihlobo okugucela ukuhlawula imali yezifundo zabantwana njalo kulungise ubudlelwano bukaZulu elizweni kuhlolisise imithetho yokuvota lokwethula kwemibiko yokhetho. Ikomishini le yathi kumele kulungiswe okumele kwenziwe ngamasotsha nxa ecelwe ukuba angene emphakathini nguhulumende njalo kubotshwe bonke abadubula abantu eHarare. Umnumzana Ziyambi Ziyambi ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho uthi sebelungise phose konke okwethula ikomishini le ngaphandle kwemithetho yokhetho. UZiyambi usanda kutshela iphephandaba leSunday Mail ukuba abafela izihlobo kumele baye kuhlangothi olubona ngenswelo zikaZulu olwe-social welfare. Kasanelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Paul Mazima ophethe uhlangothi lolu. Unkosikazi Alison Charles udadewabo kaGavin Charles Dean omunye wabantu ababulawa ngosuku amasosha edubula abantu eHarare uthi badinga usizo ukuze isilonda lesi siphele.
I would like government to compensate and we would like closure. We would like to know.
Asikahlawulwa nguhulumende, ngalahlekelwa yisihlobo. Sifisa ukuba sihlawulwe nguhulumende.
No word from anybody. Nobody even apologized to us for taking his life.
Bayakhona abantu abathi sekuleminyaka emithathu kungalungisiswa ngisho lokukodwa okwethulwa yi-commission kaMohlante. Umnumzana Mlungisi Dube ingcwethi kwezombusazo uthi uhulumende yenze lutho ngodaba lolu.
Lapho kwayenzwa khona i-commission kaMokhlante kwavele kwasolisa okokuqala sizananzelela ukubana ibutho okuyilo eladubula abantu lizange litholakale ukuthi kulomuntu wabo okunguye okwathiwa ukuyasulwa kwabe yinto yokuthi bavaliselana kungabi lomuntu ovumayo kumbe exolise ebantwini khonokhana kwase kwasengisa okokuqala ukubana into le abayenzayo bayenzela ukuthi bevale abantu amehlo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Witness Dube obona ngokuthula kwembiko kubandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Munzura.
Iso leziqondiso zeMontlante Commission zibe ngezizanceda idemokrasi yeZimbabwe ukuthi ikhule ikakhulu sikhangelane londaba zokhetho. Kuyadanisa kakhulu ukuthi ngomva kweminyaka emithathu akukho ngisho lokukodwa osokwenziwe ikakhulu sikhangela ukubhadalwa kumbe ukukhangelelwa lokunakelwa kulabo abaphatheka kubi ngalesi sikhathi sodlame.
Umnumzana Lindiwe Mancane laye uyakusekela lokhu.
Akusimangalisi okuthiwo ngabadala laba ukungalandeli okwathiwe yi-commission ngoba nanku phela babelandula lokuthi yibo abaphathekayo ekubulaweni kwabantu, yibo abaphathekayo ekuhlukuluzeni abantu noma ubufakazi bukhona. Seza bekhuluma ngokwama 45 degrees ukuthi haya wethu amasosha kabulalanga muntu ngoba kade dubula 845 degrees. Ubufakazi bukhona ukuthi yibo abakwenzayo. So konke lokhu kuyinto evezayo ukuthi abakho eqinisweni, abamelanga iqiniso lokuthi balethe ijustice, lokuthi bakompensate izimuli. Kusukusela ukuqala kwabo umbuso 1980 sibonile kusiba lo mbhuqazi wegugu round.
Kudaba lokuba abamabandla bakhulumisane ingcwethi kwezombusazwe zithi lokhu kumele kwenziwe kungela kudlalwa umacatshelana njengalokhu okwenzakala kumbuthano owe-political actors dialogue Pollard. Umnumzana Mabutho Moyo okubandla le-ZANU-PF uphe umbono wakhe.
Uhulumende usebenza gadalala ukuthi kubonakale ukuthi amalungelo abantu ananzelelwa ngoba ama-human rights yinto eziqakathekileyo.
Ibutho labulala abantu abayisithupha kulandela ukutshengisela kwabantu ababefuna ukuthi wethulwe ngesiphangiphangi impumela yokhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2018. Osengumongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa wanqoba kukhetho lolu impumela yalo eyaphanyekwa emthethwandaba we-Constitutional Court. Umnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla le-MDC Alliance lokhu esithi wanqoba uMnangagwa. Akwaziwa ukuba udaba lweMohlante Commission luzalungiswa kumbe hatshi kungakafiki ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Uhlelo lwezemaphandleni namhla sixoxa logogo uNL Dube ohlala enqameni eWinlock eGwanda. Ugogo uthi watshaywa ikukurawundi. Ake sizweni udaba lwakhe.
Kwakungu 1984 izitolo zedula. Yikho engatshayelwa khona kwendlela iseyili phansi. Ngitshaywa ngirikitwa. Besithi unkazana engangifica bembandulayo kukha manje emthonjeni. Ngibothwa ngethawele ebusweni. Ngithululwe inkonxa yonke ngikhangelise phezulu. Ngigiqike ngisagiqika ngivuke ngingasakwazi. Ngithe ngisuka lapho. Bathi ilanga selitshona bengitshaye ekuseni ngo-8 o'clock. Ilanga selitshona baye bethi hambe ohlale ezitolo uyethenga. Mina ngithi bafuna ukubona ukuthi ngisaphelele yini. Ngithe ngifika ezitolo ngathi ilanga kambe selitshonileli nje. Ngingahlala ngiyathengiselwa mbani izitolo zivaliwe. Ngagijima sembangekha ngisithi ngiyekhaya. Ngithe ngisendleleni ngeza umlokhu umlokhu isosha selifikile ligijima lithi mira. Ntendi nyanyemukula ngafika liphijima liphethe umbhobho nyalandelwa.
Kwasekuhamba njani-ke lapha khona?
Lithe lifika khonapho lalo lithi othe hamba mbani. Ngabe ngithi ngibona ilanga selitshonile ngithe kambe ngizathenga ngaphi. Labe lithi muva lingijove emuva lidubula ngombhobho phezulu. Lahamba lami lithe liphambili lahlangana lo munye ubaba owayesefelwe ngumne wabo. Ubaba lowana wangisiza ngokuthi ahlale ngilambulela athi kathi bhuti ulokhuza umalume wakho sefile. Ngathi angikwazi mina ngitshole ezitolo ngitshaywa laphana. Wathi ha usefile umalume wakho u-Aaron. Ilokhu isotshalelo lathi ngumalume wakho ozalwa lo nina. Ulokhu uzubaba lo wathi yena uyolandela unina. Labe lihamba lami mbijana ngitheni laphana sokusiba mnyama labe lithi phenduka. Yikho ukuphenduka kwami mbuyela ekhaya ebusuku ngivuka ngigade imota mbuyela ukuze eBulawayo la. Ikhefu ivala lokhu ngicatshile ngiseBulawayo. Ngangirikitwa mbuzi ukuthi angapha amagerila ngithangowabonanga kuthi ulamangakhokhi uzalikhuluma iqiniso batshona bebopha bemvopha ngenkalakatha ethawule emehlweni lapha bethela amanzi langa lonke latshona kathesi angisaboni angisezwe endlebeni kathesi ngigula ikhorona ngaphenduka egodini akulalutho endizuzileyo okwami ngazuza khonokho kuphela into ngakuyinayo ukutshisela umuzi nokutshaywa.
Ye lamhlanje-ke kwezemaphandleni besixoxa logogo u-Enel Dube ohlala enqameni e-Wenlock eGwanda eMatabeleland South. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwe siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sihlangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umsakazo weVoice of America ubika ukuba bebebalutshwane abalandeli bowayengumongameli uMnumzana Donald Trump abatshengisele izolo phandle kwedale leCongress bekorona ukubotshwa kwabanye babo ababotshwa ngesikhathi bezama ukuthi bamise ukubalwa kwama-electoral votes ngozibandlela lonyaka. Sokuyisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokucolwa. Sinonkosazana Cynthia Dube, ingcwethi kwezamasiko esintu. Madube, siyakwamukela kuhlelo.
Ngibingelele kuStudio 7 abasakazi bonke, ngibingelele nabalaleli bonke bakaStudio 7.
Sicela usitshele ngokucolwa.
Namhlanje ngizokhuluma ngokucolwa komuntu ongubaba. Umuntu ongubaba mathe wabona intombi ayithandayo uzohamba ayovela, nzachaya amanqampunqampu nje ngoba kakhulu ngikhuluma ngokucolwa. Angikhulumi angilandisi ngokuningi ukubana kusukela ekukhombiseni kuze kuyefika ngaphi. Ngikhuluma nje ngokucolwa kwakhe. Maye sesuke wayavela-ke kibo kamfazi uzofika-ke khona ngale abizelwe isivulamlomo okangaziwe lakho konke nje okubizwayo. Ma angaqeda-ke ukukhipha lokhuyana uzokubizelwa amalobolo. Esebizelwe amalobolo, siyazi amalobolo bathi kapheli, kodwa ucolwa mhla eseqedile ukulobola. Angalobola aqede, kulapho-ke asecolwa khona umuntu ongubaba.
Yes, akuzwa kakhulu uMadube.
Kuyenziwa idili laphana kubulawe inkomo, kudliwe sibili kujatshulwe kuhlanganisa imuli ezimbili eyakibo kamfazi lakibo kandoda ya kuphinde kube lenyama ephumayo nale ecole umkhwenyana ezahamba nayo iyedliwa futhi ngale kibo kandoda ukuthi abonise kwabaseleyo ngalabangaphumelelanga ukuthi hayi sengiqedile sengiyamukelwe ngezandla zombili sengingumkhwenyana ngibo kamandwandwe ngingakubeka kanjalo. Yikho ukucolwa okwenziwa umuntu oyindoda esecolwa ngabakibo kamfazi kubana seqedile ilobolo lakhe sengumntwana walapha ekhaya seyamukelekile usehlonitshwa naye akusenguyilowo osekuthiwa ma kubandwa inkuni ngoba engaqedanga ukulobola kuthiwe kakuye banda yena kumbe kuwoswa inyama kuthiwe akuye wosa yena usengohloniphekayo-ke lapho naye ngoba usenesithunzi ubonakalisile ukubana uyindoda emadodeni sebakhile ubuhlobo phakathi kwakomfazi laphakathi kwakondoda. Ngiyabonga.
Hayi ke simalapha namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke besilonkosazana Cynthia Dube ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sibe sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, nethemba beliliviki elihle labusiseka ngezinto eziningi. Ngaphezu kwakho konke, sipho sempilo yiso esokuqala. Siqhubeke-ke ngelizwi leli elisike salibala laphana ngesikhathi esedluleyo labe sibale khona imisebenzi 6 ivesi 1 kusiya ku-3. Kodwa-ke ngizathi namhlanje-ke sikhangele nje uvesi 3 sekukhulunyiwe-ke njengoba sike satsho ngaphambilini ukuthi bakhona ababandlululwayo, bakhona abakhangelelwa phansi, bakhona abachiywa eceleni ngenxa yezizathu ezaziwa yilaba ababandlululayo. Ake sizweni-ke ukuthi bandla labo Petro lathini selikubonile khona lokho kuvesi 3 uthi funani-ke phakathi kwenu bazalwane amadoda ayisikhombisa anodumo oluhle agcwele umoya nokuhlakanipha esingawamisela lo msebenzi. Engingakutsho-ke namhlanje ukuthi nxa seziphumile-ke kulaba abantu abavele beswela ngezizathu njengoba sitho ezijiyeneyo bengabafelokazi bezintandane bengabagogileyo bengabampofu bengabe benjani sekusiya ukuthi-ke lapha kuvesi 3 kumele kwenziwe ngobani ukuthi bananzelelwe labo bantu. UPetro labanye bathi bona bazaqhubeka bethumela ivangeli bangazake bame ukuthumela ilizwi lensindiso kwabanye abantu. Sekumele-ke kukhethwe abantu amadoda ayisikhombisa azakwenza lowo msebenzi. Kuthiwa engifuna ukukhuluma ngako kakhulu yukuthi esingathi thina amadoda akhona ayele ziqu ezinjani. Kuthiwa kwakufuneka amadoda ayisikhombisa alo dumo oluhle. Udumo oluhle ngolunjani? Udumo oluhle yilona lolo lokuthi umuntu wakhona kakumela abe lokubandlulula. Kumele abe ngumuntu okhaliphileyo, abe lothando lokubekezela lokuhlalisana kuhle labanye. Hayi khona umuntu olodumo olwenyanyekayo oluchilisa amakhala. Siyakwazi ubana bakhona abantu abadumileyo la uyabazi esigabeni sakho lelizweni lakini lesigodini sakini abadume ngokubi abathi la magama abo amanye kawakhulunywa, akhulunywa abantu benyenyeza amanye amabizo nxa umuntu elebizo elifanana lalo lodumo olubi azafise ukubana ngabe lebizo lakhe uyaliguqula ngoba nanxa bembiza ngalelo bizo usekhumbula lo olodumo olubi. Kuthiwa kufuneka amadoda alodumo oluhle, ayikhona udumo oluhle kuphela, agcwele umoya nokuhlakanipha, agcwele umoya nokuhlakanipha. Maningi-ke amadoda namakhosikazi abacabanga ukuthi imfundo yabo iye phambili bahlakaniphile ukuthi balezikhundla bahlakaniphile ukuthi badla kuhle bahlakaniphile bahamba ngemota ezinkulu bahlakaniphile bayasukunyelwa lasemhlanganweni laba abantu behlangana labo bahlakaniphile yebo bangabe behlakaniphe engqondweni zabo kodwa uPetro kakhulumi ngaloko kuhlakanipha kuphela kathi uthi kubi kodwa uthi phezu kwaloko kuhlakanipha labo bantu abafuna ukuba ngabakhokheli ngababe bagcwale umoya umoya kaNkulunkulu ozabathinta lanxa sebesenza ubula bona besithi benza ukuhlakanipha lithi iBhayibhili ukwesaba ukwazi lokwazi uNkulunkulu kuyokuqala ukuhlakanipha asikhulekeni baba siyakuthanda udumo oluhle siyakuthanda ukuhlakanipha kodwa ngaphezu kwakho konke sicela ukubana usigcwalise umoya wakho engcwele amen.
Bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu Jakelidala untungameli Nkomo. Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani umthakazo omuhle zimpapo omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMikeobe namhlanje sixoxa noPhilani Ncube oqale uhlelo olukhuthaza abakudale lePhalamende ukuthi bahlolisise indlela abantu bathola ngayo amalicense okusakaza. Ncube ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okuningi ngempumela yohlelo lwenu.
Ngiyabonga kakhulu ukwamukelwa ehlelweni. Impumelelo leyi hayi bakubambe ngendlela sibili engathi mina ngingathi yayingisuthisile kakhulu sibili ngoba bengingakhangelelanga ukuthi kona bengahambali nje ukuze kube yikho khona lokhu kuyikho khona namhlanje.
Uyathakazelela na isinqumo esithethwe nguhulumende esokunikeza eminye imisakazo egoqela umsakazo weradio Bukalanga amalayisensi okusakaza?
Siyathakazelela isinqumo esithethwe nguhulumende esokunikeza eminye imisakazo egoqela umsakazo weradio Bukalanga amalayisensi. Khona kuqondile ukuthi njengokuthi siyimhlobo etshiyeneyo ngapha kwele Mandebeleni kumsakazo sithole imisakazo ekhondane lathi labe sizakhuluma khona lokho esikufuna ngendlela esithanda ngakhona.
Uyibona njani inkuthazo eliphiwe lida lePhalamende ukuthi lisungule umsakazo oqakathekisa ukuhlangana ngabatsha elizweni?
Inkuthazo esinikwe lidale lePhalamende ukuthi silungise umsakazo oqakathekisa ukuhlangana ngabatsha elizweni hayi uyangijabulisa kakhulu ngoba lapha sibili into leyi ayibibi ngathi iyahlupha kakhulu kodwa ke ngendlela abakuphathe ngakhona hayi mina ngisuthisekile sibili ngisuthisekile ngingafuna ukukhuluma amanga
hayi isikhathi sesidliwa ngumangoyi bafo iba lingxoxo.
Ngiza phetha ingxoxolo ngokuthi ngithi mina njengabantu beMathebeleleni kusho ukuthi sibambisane sihlanganeni sizwisisane konke kuzahambela kuyahamba kuye phambili asikulungiseni njengokuthi nanko kathe sithi nalathi lapha sisinike imvumo yokuthi kube ilayisensi eyabatsha sesingayithola sisakazele abatsha siyadinga ukuthi abasondele abanye abangabuya bebuya besichase siyeni phambili. Kuqondile ukuthi siyabonga kakhulu.
Philani ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Wena lokwa namhlanje thokoza umuhle zulu kaNdaba silugqiba lapha uhlelo lwethu lwabasakhulayo. So dibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe Life Talk The Connection odivalisayo ngenjabulo igama nguMikeobe. Thokoza umuhle zimpapo muhle. Bye bye.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulomuntu obulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje Oliver Lesayo ngokhiphi stove.